ngesikhathi i-Africa Unity ihlangana besiya lemhlangano kulalapho okuthathana khona e-Africa indaba zakhona ezokuxabana vele akazipheli sokusitshengisela vele ukuthi abantu bakhona abahlanganayo bekhuluma ngendaba lezi ngabala ngabakwanisa ukuthi balungisise udaba lengxabano le-Africa.
Sesikhangela ukuthi umkhokheli sengumongameli Robert Mugabe, ubona ingani yena useyenzeni ngalesi sikhathi ekhona, sikhangela konke njengoba kusenzakala udlakela lo leyana obuluse-South Africa kanye lo mvukela lo obuse-Burundi.
Iqiniso yokuthi isikhathi leso abe ngumongameli ukuphalisa e-Africa Unity esifitshane kakhulu akusoze kwenzakala ukuthi kuvezakale ukuthi iyakwanisa yena ukuthi alungisise. Kodwa njengokwazi kwami loba uMugabe angaze anikwa ama-5 years nje imithathu nje emihlanu elithumi ngase uzake ukwanise ngoba yena ngokwakhe ule nkathazo inkinga azehluleka emndini wakhe. Kunjalo nje umuntu ohlale ekhuluma ephoxwane labantu e-America, i-World Bank, IMF, futhi abayenza ukuthi i-Africa abe le nkinga. Yena akakwazi ukuthi inkinga sakhona siqalela e-Africa, umbuso we-democracy obhidlisekayo. So ngibona ngathi vele kasuze abe lethuba
kuyadingeka yini ukuthi abantu bemchothoze? Bekufanele ukuthi njengoba esekhokhela lenhlanganiso abe hamba emazweni.
Yeah, nxa vele umkhokheli uphethe isihlalo se-Africa Unity kuzaba lokuhambahamba. Kodwa akudingi ukuthi wena ngokwakho umzana Mugabe wena ngokwakho umuntu ohambayo nxa uqondane lokuphikisana lokuxabana okwempi ungathi umezela nje u-Minister of Defence kumbe lo omelela i-Africa i-security. Nxa kuyi-economy iyathumezela laba abamelele into zombonotho lelizwe ukuthi yena vele isicathulo sakhe silamaviri yinqola vele egiqeyayo ukuhamba kwendayo lokhu kuqondane lokuthi umuntu oyesaba ukuthi ahlale ekhaya elungisizeni zekhaya akuncedi lutho iqeda ibandla zikazulu.